okwenzakalayo yikuthengisa usekelo kumongameli welizwe, kumongameli webandla leZANU-PF, President Emmerson Mnangagwa. Yikumthengisa usekelo, kumnika usekelo ukuthi anyathele ngamandla. Lokho kutshengisa ukuthi umhlangano uyamtshengisela ukuthi hayi mongameli, singemva kwakho, sebenza, akulanto engakuphambanisa njalo engakukuthandabuzisa ukuthi siyakusekela, singemva kwakho. Lusekelo silo olugcweleyo olwethulelwa umongameli welizwe kunye lomhlangano weZANU-PF.
Ukuxokozela esikubonayo lokho sike sakubona ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kweZANU-PF. Abasekeli bakaMgabe behlala begcizelela bememezela njalo nje ukubana bafuna abe nguye oncintisayo kukhetho oluzayo. Kusenzakala lokho ngoba kwakulokulwisana okukhulu phakathi kwakhe uMgabe, unkosikazi Joyce Mjuru lo mnumzana Mnangagwa. Kathesi kungaba sokutheni Ndlovu?
Leyi yimpi inkalakatha ekhona kubandla leZANU-PF, njengoba utshilo ngaphambilini. Sikujayele khona lokho. Kathesi impi ekhona ekuMnangagwa lomsekeli wakhe onguye wamfakayo uGeneral Chiwenga. Uchiwenga uthi sokumphuzele sefuna laye ukuphatha intambo, yikho ke ufuna uMnangagwa ke aphume ke nabeseqedisa isithema abesezongena ke ngo-2023. So yimpi ekhona kuZANU-PF ngama-factions akhona kuZANU-PF lapha nje sokutshengiselana amandla. Sasikunanzelela ke ngesikhathi sikaMgabe ngasenethi isikhathi babesukuma bonke bamendoze. Lo mnyaka wakhithwa ngawo uMgabe ka-2017 ngama-province onke amendoza, kungakapheli inyanga ezithile bathinta futhi endoza uMnangagwa. So yimpi nje ngama-factions akuZANU-PF. Kuyaqanisa kakhulu ngoba iZANU-PF iqalisa izimpi zayo, iqeda ukuwina ukhetho, iqalisa ukulwa ibise kukhohlwa nge-economy, bakhangela ama-factions abo balwe balungiselele ukhetho olulandelayo, barige bangene njalo, baqalisa ukulwa njalo. Abalandaba le mpilo yabantu, abalandaba le economy, yikho sekubona kusenzakala kathesi izimpi ngama-factions akuZANU-PF nje, akulanto enkulu eyenzakalayo.
Ule uyamuzwa Ndlovu?
Ngiyamuzwa ubabazala, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi ngicace lapha ngithi umbono wakhe lo ubaba uNdlovu njalo ngiyawuhlonipha kakhulu. Ngibese ngisithi mina kodwa ebandleni lethu kathesi sekulomahluko omkhulu okhona, akuse njengayizolo ngesikhathi uMgabe sekhona. Ngesikhathi kulo mdalo kwakula ama-factions liqiniso lelo, kathesi kodwa ama-factions asekho. Engingakutsho yukuthi ama-factions engasekho nje sesine-faction eyodwa kuZANU-PF eyikhokhelwa nguMnangagwa. Ama-factions lana adilika ngokudilika kombuso lwalo odlulileyo, kodwa kathesi sithi thina hhayi uMnangagwa siyamsekela njengomongameli welizwe, njengomongameli wephathi weZANU-PF. Asebenze siyakwazi ilizwe lenhlupho eziningi okakhesi, kodwa sithiyamthengisa, simnika njalo amandla okuthi hhayi nanqakusiba nje akukhanje ukuliwe phambili, akuyiwe phambili emuva yinkani. Umkanso lo sizakwehla, kuzakwehliwa phambili, akusetenze. Yikho sikunanzelelayo ukuthi lusekelo olunikwa umongameli omutsha, brand new mongameli, uyonikwa usekelo lolu ukuthi asebenze ngamandla kuya phambili.
Bakhona Ndlovu abanye kubandla leZANU-PF abathi iminyaka yomuntu omele avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli kumele yenyuse isuke kumatshumi amane iye kumatshumi amahlanu lambili. Kanti ke bakhona njalo abanye kuZANU-PF abangavumelani lakho lokhu. Lubona njani lolo daba Ndlovu?
Lolo daba ludaba olwenziwa yi-section yeZANU-PF ebonayo ukuthi uThamisa uyala ucibilikezelwa kulokhu abakwenza kukhetho. Bayakwazi ukuthi MDC ilungiselela ukudemonstrator, bayakwazi ukuthi MDC iyakhuluma kuzwakale ukuthi ukhetho lwatshontshwa. Yikho ke sebezama ukuthi engxenye bamthulise uThamisa ngokuthi hayi bamethusele ukuthi hayi sesizathintsha imithetho sitho kumele abe ngumongameli abe le minyaka engamashumi amahlanu lambili. Inkulumo nje akusoze kutshintshe lutho ngoba i-presidency yavela yasethwa uThamisa wangena kukhetho le minyaka engamashumi amane kuphela. Kungangokuthi-ke akusatshintsheki kathesi umthetho kutshintshwe iminyaka ngoba kuyabe sokusobala ukuthi kulo muntu osenqabelwa ukuthi angene ancintise ukhetho. Akusoze vele kubambeke elizweni, abantu nabeZimbabwe asoze bakuvumelayo. iZANU-PF iyakuxoxa nje izama ukwethusela uThamisa, kodwa akusonto ke ezaphumelela. Ke bayakwazi, iqiniso bayalazi ukuthi-ke angiyomthetho okhona emhlabeni wonke jikelele ke awungeke utshintshe umthetho omunye umthetho ke wangena kuyabe sokukhanya ukuthi kuvalelwa yena akusoze kusebenze nje i-politics yabo abayenzayo ke bedibandla labo bese ngigcina-ke ngokuhleka ukuthi hhayi mna ngagawuthiwa brand new ta-brand new umkhwenyana wami mna ngagwa utshintshe isudu ebegqoke isudu emnyama setshintshile wagqoke i-blue lokho engu-Emerson Dambuso mna ngakho ungatshintshi into egqokileyo akutsho ukuthi-ke usutshintshile.